comment abaphumelayo ukuthi umsebenzi owenziwa iTask Force ngendlela abayenza ngakhona is a perfect model. I quote the words.
Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe hanjiswe kuama days okuthiwa yi-unpaid. Umahluko khona phakathi kwedolobho leVictoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama economies are diversified. Kukanti Victoria Falls iningi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela kutourism.
Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe hanjiswe kuama days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa bakhona abahlala esikolo seMosi wathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangele ukubana balegcikwane leli. Ungasela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMosi wathunya High School abafika 45 including two abantwana, bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela kibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama-requirements ukuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama problems. Umkhuhlane we-coronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usechiye idolobho leVictoria Falls.